vele umeseji aqhakathekile ukuthi ke abantu bethu abatholi ke into mele bazithole bebelazo ngesikhathi esiqhakatheke kangaka esemule sekhisimusi lapha bamele bajabule ke lezihlobo labangane labantu babo bebathengele izigqoko ezintsha bebathengele izinto ezintsha ayikhona emabherweni kodwa bebathengele izitolo ngokuba ilizwe liyabe lihamba kuhle yiyo iZimbabwe esiyifisayo ke leyo njalo nje sifisela ukuthi noba kunzima kunjalo abantu bethu siwafisela ihlanhla siwafisela impilo enhle sibafisela ukuzinikela konke abakwenzayo ngekhefu lekhisimusi lokuthi njalo umnyaka ozayo 2024 kube ngcono kube lenguquko elizweni leZimbabwe abantu bathole ukuphila bathole impilo abayifiselayo
singathi ke lamhla-ke ngosuku lekhisimusi abantu baphila njani nxa ke wabhotabhota wabona khona
ye abhoda sibili emalangeni adlileyo sibona nje sivukuthi abantu buhamba njani hhayi abantu izinto azibamelanga kuhle bakhona abalutshwane njalo ke konabo abagxile ebandleni le-ZANU PF abancedisana lo mnangagwa ukutshontshela ilizwe hhayi labo bayakholisa kodwa uzulu ujikelele welizwe kusebunzimeni
singathi-ke nxa usithi ngomnyaka ozayo libona zane ngxeko ngaba le nguquko ubonani kuyabe kume njani
ngokubona kwethu thina u-2024 ngomnyaka wenguquko lapho-ke konke lokhu kuphambanisekileyo kusukisela ngo-August 2023 kuze kube namhlanje bekuphanjaniswa izanu kutshontshe ama-elections ukuzama ukuphazamisa umhlangano wabantu i-Citizens Coalition for Change okhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa uzaphela-ke ngomnyaka ka-2024 sizabe sisithatha-ke i-direction entsha njengelizwe sesilungiseleka ukuthi kube lenguquko ekwanileyo eZimbabwe imuli yeZimbabwe ithole ukuphila ithole isithunzi phakathi kwamanye amazwe.